impendulo yami iza kondana lalokho okwakhulunywa ngu Minister Wendasi and Commerce Westman Ncube ekumzethensi Business Awards ngo 23 March lapho owachazisela khona i-business community yemadebheleleni ukuthi kuyini osokwenzakele. Wakufaka kwabamhlophe ukuthi i-government iyehlulekile ukuthi ifake i-20 million yayo okwakumele ukuthi ngayo yayifaka ngo-September last year. Ukuthi ngo-January walo nyaka nga ifake i-10 million uyikuzindlela ifake yonke imali le ibisibayi 50 million and i-50 million le yayizasetshenziswa ngama-industries akobulawayo. Kuthi phakathi komnyaka kubo-June lapha i-government ibimele ifake futhi enye i-30 million ekade izasetshenziswa-ke ngamakampani aselizweni lonke. Kodwa-ke wavuma phakathi komphakathi uthi i-government yehluleke ukufaka i-20 million ngo-September, iyehlulekile ukufaka i-10 million ngo-January. Emavikini amathathu edlulileyo kulapho khona ihambe yavula i-akhawunti ebhanga elithize lapho imali leyo yedimazeka ukuthi kuzathatha insuku ezingakasikwazi kodwa yikhuba kwezona. Sisiya phambili nje zabo amabhizinisi uyasidanisa, uyasizondisa njalo sithi nohulumende kayenze ukusebenza kwamaviri akhe ahambe masinyane imali leyo ibe khona izosiza amankampani kobulawayo.
Kodwa ubona ngazane kuyathatha isikhathi esinganani njengoba laqalisa ukumelela kusukela ngomnyaka ophelileyo?
Okunye esikuvumayo kuzathatha isikhathi eside njalo esingeke sikukhohlwe ukuthi abaphathi ntambo laba bonke nje nxa sebephumile bangamapolitiki baba ngabantu bepolitiki, abantu bepolitiki bayakhuluma ezinye izinto bekhampena into ehluphayo hlezi babe vele besenzenjalo laba bezama ukukhampena ikhuluma ngemali leyo. So siyakuhlonipha lakho khonokho kodwa-ke sikukhangelwe ukuthi kuzamele ibe khona njengoba sokuthiwa sekuvuliwe i-akhawunti ebhanga elithize ukuthi leyo mali ifakwe sikukhangelele ukuthi kutshengisa ukuthi sokuzaba masinyane khonokho. Okunye okumele sikuvume yikuthi uhulumende yena ngokwakhe ilizwe lonke ibhajethi yalo yi-4.5 billion imali encane kakhulu yokurana ilizwe elingangeZimbabwe elilenhlupho ezingangeZimbabwe. Kuhle kukhanye kube mhlophe kakhulu ukuthi bakhiphe 20 million ingayikho ngoba even only 4 billion leyo irunwa cash ukuthi kukholekthwe malini, izimra ikholekthwe malini ngaleyo nyanga. Nxa iyehlulekile ukukholektha imali ekwana inyanga kuthi ukuthi le i-20 million izabe lokhu iphospona kuze kufike isikhathi esikhathana ngakho ngenye into ekhona uhulumende kalayo imali.